hayi lapho baba kulapho kulenkinga khona hayi akiyeke sitho njalo ngokuba izinto ezenzakalayo eZimbabwe ezibonakala emhlabeni wonke nje jikelele ebesenzakala ngamalanga amalushwane la asanda kwedlula njalo lezi vele ezisenzakala isikhathi sonke lesi hayi akiyeke sitho njalo baba
ukungabi kahle kahle elingathi uhulumende uyaphazamisa khona
siqale ngokuthi uhulumende wenzani ukuvumela abantu ukuthi babe lawo lawo malungelo avele akhona. Ziningi indlela ezingabonakaliswa nguhulumende ukuthi khona uyawananza lawo malungelo. Asiqale ngendaba yokuqala yokuvumeza abantu ukuthi bakhulume ma befuna ukukhuluma, abantu babonise ma befuna ukubonise. Singabheka kathesi izinto ezenzakala eZimbabwe. Awusekho lokhu, sakwenzakali ukuthi njengebandla thina vele singathi sinqonqosele khonapho ukuthi khona hayi thina nxa ungabonakala nje ukuthi ungowebandla lethu le-MCC hhayi awuvunyelwa. Sokuthaliswa lokwenza irali, irali yona zangokwayo lokuthi uyohlanyela isasa ngelanga le-tree planting day sakusakwenzakali. Ngenye indlela le ebonisa ukuthi khona hhayi akusekho lokhu ukunamba kwamalungelo oluntu.
Kodwa iZANU-P F ithi uMnangagwa uyawahlonipha amalungelo kanti lo hulumende wakhe uyabavumela abantu ukwenza yiloba yini abakuthandayo okuyinto abathi ibingenzakali phansi kombuso kaMgabe. Ungathini ngalokho?
Wayesisho ukuthi khona sebevumele ibandla labo leZANU-P F ukuthi liyenze santanto hayi uyabeqinisile lapho ngoba hayi nqabe ZANU-P F bengafuna ukuthi babonisele hawu bayabizana bayekelwe baqhushwe ngamaphoyisa abe ngapha ehamba lawo hayi abeZANU-P F ubavumele sibindi lapho singakuzwa ukuthi sithi khona iZANU-P F ingathi khona into sezingcono kulesi khathi samdala hayi akunangitoesileyo lapha ngoba singakhangela imithetho esikhona. Umthetho wavele usebenza wavele wasuka kudala uthiwa yiphosa wazotshintshwa waba yiloma usitshintshiwe makakhulu usumbamba awukwedlula lapho wawusenza khona kuqala lapha.